Lesi sikhathi somnyaka izakhamizi zalindawo zivame ukuba ngabe sesidla ihlobo amakhomane ulude lezinye izilimo ezivuthwa masinya kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Rain Mathulisa waseShagari uthi isimo sibi.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu ngoba kuyakuthi nxa kutshaya lesi sikhathi ngoDisemba kuma 25 siyakuthi sihlakula umvuthu ufike emadolo. Kathesi kakulalutho kakukadliwe kakulalutho. So kunzima kakhulu. Sesesikhangelela ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona elaza kwenzela abantu ngoba over sikhathi sokukhanya ukuthi indlala injani ikhona. Izinto lezi zimile zikustendistile kunzima okwesabekayo nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani lona.
Unkosazana Jennifer Hobe yinkokeli yabomama kwezokulima eSandfail. Yena ke uchazisa kabanzi ngababhekane lakho lo nyaka.
Sibekhala ngezulu. Hayi kungabe lokho kunje so yi singalamba hayi izula likho kungabe kungayenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya hayi indlela esikhangelele ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhazila wemdubi wa what umnumzana Benjamin Mbala ngumlimizi omkhulu walindawo othi udubo ukuthi iningi kalelisanga khona lokulima
lukomile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla kuze bakwanise ukufundisa abantu babo but umumu ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwaze kube lindlala enjani but ngoDisemba kumele izulu line. Uhulumende bebisile inhlanyelo ama-fertilizer abantu baqalisa ukuthi wonke imuzi every household wathola but now iproblem esikhona ukuthi akwabanje ngibazange balimi vele abalimanga total.
La uyaphambili echazisa ngenkinga lengentuthuko esithe yaba khona kulumango
ethi i-development ibizama sibilithi bekhona sisebenza kuhle lo MPUM Omega besile ebridge lapha libambanisa iwat 4 inkawana lemdubiwa indawo yakithi le iwat 7 lebe lama irrigation ayi 2 irrigation yemdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni nga zonke lezi irrigation azisebenzi but sokungazani kathesi bazama ukuthi bavuselele liya ngapha kithi emambanjeni NGOs abesip incedisana le-government yiwo abathi bonana bazaqalisa next year ngo-January but ngendaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoba kuzaphumelela.
Ummeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sfanda laye ugcizelela ngendlala elakho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho indlala ikhona sibili isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umumbu uyabe usisemadolo sibili kodwa ungakunanzela kathesi abantu abakahlanyeli ke ngabhoda la kunzima abahlanyele okunye kuphinde kwatsha kodwa okunye kukhona kwezindawo. Into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngani lizakhona ngoJanuwari lingana ngoJanuwari umumbu lwaba usiyane kathesi uyahludode so yindlala esikhangele ukuthi sibile uhulumende sizakhuluma kuhulumende ku-social welfare sikhulume nopresident uba mnanga wakho sibona ukuthi i-social welfare izancedala ngoba lapha sokukhanya sibile ukuthi indlala izaba khona.
Umlisa womdubiyo wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni abaswelayo ukudla.
Indlala yebo kambe indlala sisihluphile abantu lezulu kalini kakuhle indlala uhulumende uyanceda lapha anceda khona kodwa kakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu apha abantu bonke sibili ngokufanayo kungakhethwa muntu.
Iningi lezikhamizi zevungu esabalenze emidlenzi zithithibele zithi zibhekane le ndlala lanxa ababona ngezomumo womkhathi abe-meteorological office bathi babona izulu eliningi lisina ngozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Incwadi kwezomumo womkhathi zithi ukungalikuhle kwezulu kubangelwayo kuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele isitudio 7 elogweru enkabazwe ikamramu Ezra Chisa Sibanda.